kungabe kuliqiniso kungabe kungamanga babadube ngoba ama organization la kufanele vele ayisiwo ma political party ama organization agoqela abantu abasuka kumabandla athini bangasuka kubandla likaba baweshweni ncobe basuke kuzap basuke ku MDC yethu basuke kuzano bayavunyelwa ukufoma ama organization ona lawo so abayisibo bebandla elilodwa ngoba siyakwazi umama uJenny Williams kobulawayo lapho wako wasicela ukuthi nxa sike saba lama members akhe athole isikhundla siwaqonise kulezo sikhundla sakwenza sabaxolisa sasesifika nje abantu abangamelanga ama-organization.
Kanti manje pho udaba esiluzwayo ukubana bakhona abagcina sebesithi bona hayi izinhlanganiso ezinjengeWoza lezinye inhlanganiso zilobudlelwano lebandla labo Welshman Ncube yikho lani lingafuni ukuthi lizwane lapho.
Lokho kungenzeka ngoba phela nxa ungena kuJenny Williams ngale amboni ukuthi bakubuza ukuthi uvela kuyiphi iphathi babethanda ukuthi ngumuntu nje weZimbabwe. Kube sokusenzeka-ke ukuthi abantu bakaNcube babe yibo bababaningi kuHhozi. Pho nxa ungaza kwezi odidi wabayehlukanisa ukuthi abakaNcube bangaka bekathwangileyo bangaka abakamgabe bangaka kunzima-ke ukuthuthi ukuthi hhayi iHhoza ngiyayiphi iphathi. Mina-ke lapha njengomqoqi wenhlelo zakoBulawayo angikakunanzeleli khonokho ukuthi owethu nguphi ongasuzi nguphi uwozi bengibakhangeleli njengabantu nje abamele amalungelo abomama hhayi ama-political party.
Ye ungasitshela ukuthi kuhamba njani kumi njani kathesi kulandela ukunqoba kwebandla ikakhulu koBulawayo khona ngapho?
Thina kathesi siphakathi kokukhala sibili okunzima sifana labantu abasemalilweni ikhobe nxa usayembati ingubo ezimnyama ezomfelokazi kunzima ukuthi umuntu ekucabela ukuthi ngiyakhomba kumbe ngawukhomba. Yikho-ke kathesi yilevu yokuthi abake basiyekile abantu sibe sigqoke izigqoko ezimnyama singakhipha-ke izigqoko ezimnyama sebengasibuza ukuthi singakhomba kumbe kasikhombi. Kathesi hhayi siyakhala thina kunanto esingakhuluma ngayo.
Inakula kugidwa inokuzenziwa kujatshulelwa laba abanqobileyo?
Hhayi asisoze siyejabula sibili thina sibone ukuthi sigcile okwamagama akula kujabula okukhona futhi kakusoze kube lo msindo ngoba sithe siqhubeke siye emakhoti emthethwandaba kulapho esibona ngani hhayi asilandele wonke ama-procedures ayelegality siye ngqobe ekhoti akula msindo sibili esiwuchabalayo.